Kana njengani ama measures awethulwe ngoba kumthuli Ncube asenze ukuthi abantu especially ama-businesses bese ukhangelele lokho ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zawo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi sizithe ngaphandle kwelizwe. So ngakuye ukuthi abala ama-US dollars baye bengafanisi ukuthi barifile ama-show.
Isi ngathi ile yinto ezaphazamisa uZulu kanganani.
Imsebenzi yizo ezisebenzilele nga sina ukhangela ngoba uzawubona ukuthi imsebenzi kahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars angkhona malutshwane. Imsebenzi eziningi u-private sector zingatholi uholo ngama-US dollars. So kusho ukuthi izenzo eziningi ziyazila ama-Zim dollars. Bayekumele bathengise ama-Zim dollars abo kuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo abantu makhaza bazaqhubeka basebunzimeni ngoba ama-US dollars lawasikhilethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona ekuchera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola leMelika lokho okuthiwa yi-dollarization lanxa nje uhulumende engafuna ukuvuma. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
I-dollarization ngathi khona shili owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izimdola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balahle ithemba ku-US kuZimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zishabalala. So ngo-2019 ebengama-bond notes ubaba Ncube ebese ukuthi asengama Zim dollars abantu bangasebenzisa ama-Zim dollars lawo. So abantu Zim dollar lisebunzelele ukuthi abantu abalathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayisiyo. So kumele si-dollarize sisele Zim dollar ngendlela ezabuyisa i-confidence ebantwini ukuthi basebenzise Zim dollar.